amabutho angangena kwezombusazwe lizilo phela leli azeke likungena njani ngoba isibutho kayisikokubulala kumbe kulwisa isibutho primarily into yakuqala ngesibutho ikufundiswa i-discipline so umuntu okuthiwa libutho nxa esephakathi kwenu engasasebenzi esibuthweni kumele liselebrate likhululeke i-America iminje ililizwe elibukwa ngamazwe wonke ngenxa yokuthi abantu ababambe inhlangothi ezehlukeneyo ezilohlonzi bavela esibuthweni
ye kodwa abantu abanye bathi eZimbabwe phela akumelanga ibutho lingene ngoba bacabanga lokho kwenzakala kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe bathi khona kuyena kwakuyikhuphe la ayikhona ukuthi wasuswa uphonge ukuthi wahamba nje
abantu abakhuluma lokho Gibbs kasibo bantu abakhuluma beqinisile iqiniso likhona phakathi kwenzikini enhliziyo zabo bayakwazi ukuthi kokudingakalayo ukuze amazwe aqiniswe abakwenzayo yikudonga besenzela ukuthi iZimbabwe ihlale intengantenga ngoba kulabantu abadla ngokuhlupheka kwelizwe leli kulabanye abantu abathi ilizwe leli kungalihlupheka bona bayabesutha ngakho kulabanye abantu abakhulekele ukuthi iZimbabwe ibilokhu inje ngenxa yokuthi kabafuni ukuthi izinto zilunge amabutho yibo abantu abangaqondisa into le ngoba idisipline efundiswa esibuthweni yidisipline ekufundisa ukuthi yakho umuzi wakho ikufundisa ukuthi sisebenza ngamandla ikufundisa ukuthi sithembeka kufundisa ukuthi vikela umntwana vikela umama vikela ubaba vikela abantu vikela isizwe pho-ke nxa sesinjalo-ke kulabanye abantu ababe becabanga ukuthi sebethathelwe umsebenzi mina ngombono wami ngithi ba-rayithi benjalo nxa bephume esibuthweni nxa sebefundile njengoba amabutho alapho efunda kangaka nje bangene kunhlangothi zona lezi baphathe ngoba siyakwazi ukuthi kulama-engineers kulabodokotela kulabobanibani esibuthweni mina sengike ngahamba kwenye ikolishi ngafundiswa ngabebutho bengifundisa i-subject engelani lesibutho ngimangele ukuthi kanti amabutho ayithathela ngaphi phezulu kangaka i-academia so abantu bezimbabwe kabafunde ukumanyana babe lo mbono munye wokufuna ukuthuthukisa isizwe bengadingi izinto ezincane zokufuna ukuba abantu abalobuhwaba uPaul Kagame uke wathi ecebisa nje wathi akudingakali ukuthi umongameli upresident Idi Mnangagwa aqale athi convince kumbe athi ukuguqula umbono wabantu bezimbabwe first ye ubeqinisile ngoba umsebenzi okumele sibe phezu kwawo ngokuthi siguqule ukucabanga kwabantu bakithi lokwana kokuthi sebelokhu becabanga ukuthi ama-elections akusasa it's not about elections we are past elections kulo mbuso okhona omileyo kawakhe isizwe ngendlela okule template ehambelana le manifesto abantu kabayekele ukukhonkota gibi
ye kodwa kulabanye phela abakhulumayo besithi phela nxa bekhangele ibutho liyakhahlameza abantu ikakhulu nxa belokhu besathwala imbhobho lokhu nxa ukuthi sebesukile esifuthweni ye bathi bangangena kwezombusazwe kodwa nxa besagqoke i-uniform yenaleyana yesifuthweni akumelanga bakwenze khonokho ngamafitshane ke ungathi ngakhonokho
hayi ibutho lezimbabwe alingeneli kwezombusazwe mina ngiyakwazi lokho kodwa ke nxa ukhuluma ngamazwi okuthi abanye abasuka kumbutho bephatheke emsebenzini ethile kahulumende kumbe kwezombusazwe lokhu yavunyelwa anto babe sebe-part of us njenge-society